Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 22 Mpandula 2021 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukwengezelelwa kwemigoqo ye-lockdown ngamanye amaviki amabili kusolwe ngabanye.
Hayi, bekungafanelanga ukuthi kuqhubeke u-level 2, bese kufanele ukuthi kuyekethiswe abantu bakwazi ukuhlangana, lamabhizinisi akwazi ukusebenza.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende ngokususa abantu emizini yabo endaweni abahlala kuzo ukwenzela ukuqhuba inhlelo zakhe lokupha amaChina ezinye zalezi ndawo.
Badudulwa nje ngezizathu ezishiyeneyo, ezinye esingaboni ingani yizizathu ezilomsoco.
Inhlanganiso ye-Christian Alliance iphathisa izakhamizi zeGwanda ukuphuma lamacebo okuzivikela ebugebengeni osebubhahile bubangelwa ngojekeja.
Abantu bayananzelela kakhulu singakhangela yena uPresident Mnangagwa. Usethe izinduna zibe yizo ezikhangela indaba ye-ground. Izinduna zingeke zasebenza zizodwa.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwemigoqo ye-lockdown ngamanye njalo amaviki amabili kusolwe ngabanye abathi ukwehla kwamanani ababanjwa igciwane le-coronavirus kutshengisa ukuba uZulu sokumele avunyelwe ukuphila njengensukwini lanxa eyabe elimuka igciwane leli ngokulandela inkuthazo yabezempilakahle. Kodwa uhulumende uthe ilizwe lizaqhubeka likusibanga sesibili u-level 2 wokuvalwa kwelizwe kuze kwedlule amanye njalo amaviki amabili lapho azazisa khona ukuthi lizehliswa na izinga leziqondiso lezi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID Monitoring Mechanism umnumzana Efidlela Ncube.
Hayi, bekungafanelanga ukuthi kuqhubeke u-level 2, bese kufanele ukuthi kuyekethiswe abantu bakwazi ukuhlangana, lamabhizinisi akwazi ukusebenza. Akusadingakali nxa ukhangela amanani abantu ukuthi kube kuvalwe ngci ngalendlela okuvalwe ngayo. Ngiyazi yebo uhulumende uyesaba ipolitiki, uyesaba ukuthi ama-political parties abahlangane bebaningi, uyesaba ipolitiki vele. Yingakho usesebenza i-COVID-19 ukuba avimbe abantu, kubonakala sengathi sekunjalo ukuthi kuvinjwe abantu. Nxa ungakufaka kube indlela ezimbili, kube lokuthi umhlangano o-indoors lo mhlangano ongaphandle, abantu e-stadium bangahlangana bengu 10,000 bangathelelani i-COVID-19 ngokuba sikhulu. Kumele kube le nani labantu outdoors lokuthi venue yiphi abazayisebenzisa abantu. Nxa inkulu i-venue layo futhi inani labantu abazahlangana khona babe baningi okwedlula kwezinda, ukufaka i-100 kuthi abantu abadlwili lapho abahlanganayo, hayi lokho kuyikuvimbela abepolitiki ukuthi bangahlangana, kuseyikho kulwisa i-COVID-19.
Nxa sikhangele amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus lezinsuku lababulawa i-COVID-19, kungatsho yini ukuthi kuhamba kusiba ngcono okokuthi iziqondiso lezi ezikhona sekuzamele zikhitshwe zonke na, kumbe kumele kuqhubeke kunje?
Hayi, akungafanele ukuthi kususwe zonke izinto ezivimbela i-COVID-19. Ayi, isesekhona. Nxa isesekhona i-COVID-19 noma kungaphi emhlabeni, iyabe isesekhona laseZimbabwe. Ngakho ke kungakhathalekile ukuthi kufa umuntu oyedwa ngelanga, baningi, umnengi umuntu oyedwa, akula muntu ofanele afe. Akufanelanga kube lo muntu osesibhedlela, akufanelanga kube lo muntu ogulayo nge-COVID-19. Ngakho ke kumele ukuzivikela kuqhubeke, siqhubeke si-sanitizer, siqhubeke siloke sigeza izandla, siqhubeke siloke senze social distancing, siqhubeke lokhe ezinye izinto ezihlanganisa abantu abaningi ngakhulu endaweni evimbelekileyo eminyeneyo, kuqhubeke kuvinjelwa ukwenza kalokho, kumbe babe balutshwana abantu. Kodwa kungaze kwavalwa ngci ukuze, ngoba kubulala amabhizinesi, kubulala ukuphila, kwenza abantu bangakwazi bengakwazi ukuziphilisa bengakwazi ukwenza abantu ababa bengakwazi ukukhulisa ama business abo kanti ke njoba ngisitsho inani lokuhlangana ngaphandle lenani lokuhlangana phakathi kumele kuhlukaniswe elangaphakathi ngaba lincane kodwa ngaphandle egcekeni lezi stadium abantu bakwazi ukuhlangana bebanengi kulabo abahlangana phakathi
umnumzana efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane lecoronavirus iCitizens COVID monitoring mechanism ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso ezizimeleyo sezithole uhulumende ngokususa abantu endaweni abahlala kuzo ukwenzela ukuqhuba inhlelo zakhe lokunikeza ezinye zalezi ndawo kumaChina. Lezi nhlanganiso zikhuthaze uhulumende ukuthi alandele umthetho womanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ngendlela yokwenqabela ukwephula amalungelo abantu. Inhlanganiso lezi bezivela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ezivalisa iManicaland, Binga, Breitbridge, Wange, Lubani, Mutoko, Mondoro, Chipinge, Lemasuingo. Umnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMathebelele and Institute for Human Rights ebikulo umbuthano uthi bathumele umbiko ofanayo kunhlanganiso yeHuman Rights Commission, National Peace and Reconciliation Committee leGender Commission of Zimbabwe ukwenzela ukuthi zingenele kulolu daba. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungqoqo ayiqhubele osithandekile Mhlanga uStudio 7.
So izizukulwane lezizukulwane behlezi lapho yilo ikhaya labo yindawo yabo yomdeni lamasiko abo abayaziyo yindawo lapho impilo yabo ehlezi khona amathuna boyisemkhulu labo khokho babo akhona indawo yenkaba yabo yikho lapho badudulwa khona badudulwa nje ngezizathu ezishiyeneyo ezinye esingaboni ingani izizathu ezilomsoco yebo ake Binga siyazwisisa ngoba bengahlala amanzi azabakhukhula kumele basuke baye kwenye indawo kodwa kulabanye abe Binga abe Patoka lapho kuqalwa khona idolobhelitsha yindaba kungaphiwanga enye indawo engahlala ngabantu kuze kuphiwe leyo siyekhangela njalo futhi indaba yewange lapho abantu abakhanya bezadudulwa khona imining sithi hawu shiwa ngathi coal igcwele kangake wange indaba bengaphiwa ngenye laba bamayinawo lapho ngahlalanga khona abanye kunjalo lase Breitbridge lapho abantu abasuswa khona ngenxa yeplantation efakwayo yama citrus fruits how kungani kungadingwa umganga mnengi ngama plasma mnengi kuleli lizwe nxa abantu besuka yebo kungathiwa bazakhela izindlu kodwa ngubani ozaba bisela amasiko lemikhuba yabo abese beyakhile beyenzile besekela izimpilo zabo ngalapho abahleli khona ngakho zakwenza lokho ngoba ungakhangela zonke indawo abantu bayakhala ngokuthi bebengatshelwanga ngesikhathi ukuthi bayasuka njalo lapho kuthiwa ngabaye khona ngakungafakwa ama services ayeneleyo ukuze bayefika kiyo
ungasichazisela njalo ngamafichane elifuna ukuthi ngabe kuyenziwa izikhalazo zenu
thina njengezinhlanganiso sithe sihlangene ngoba besizinhlanganiso ezingu-13 sivumelene ukuthi kumele uhulumende awalandele wona lawo ma-guidelines abekwe yinhlangano laye ayimemba yawo ngenxa yokuthi ayabekwa i-UN laye uhulumende wethu wayephatheke kukubekeni lokhu kakulandele khonokho njalo futhi sithi uhulumende wethu nxa edudula abantu akube khona esingathi yiwenza komthetho i-justice i-compensation eqondileyo njalo futhi kuqale kufakwa ama-services abantu babuze kukhulunywe labo bayeyibona indawo abazafakwa khona bathi ukuthi bathini ngayo bavumelane ukuze kube lento futhi yesivumelwano njalo futhi ekunye sikucela kuhulumende ukuthi ekunye ukududulwa akumelanga vele kube khona angakwenzi okumele akwenze ukuthi akhangele ukuthi lozo investor engahlala njani aphile njani lezakhamizi ezikhona apho ayenze njani ibhizinesi yakhe leza kanize zikonapo ngizakwisibonelo njengomuntu ebebuya ezolima engaphila njani leza kanize alime nazo zikhona kulokuthi azidudule akube khona ikula elikhangela ukududulwa kwabantu uhulumende kungabi nguye lenkampani uma edudulayo kuphela akubizwe ama commissions ama independent commissions lezinhlanganiso labamabandla babe khona abantu baphiwe counseling abantu baboniswe bafundiswe abantu amalungelo abo ahlonishwe ekwenzeni ukududulwa lokho ngoba lokhu kududula lakho kwesinye isikhathi kuyabe kuncedisa intuthuko yesigaba kodwa nxa sokwenziwe ngendlela engayisiyo sekuphambanisa abantu lamalungelo abo.
Lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance iphathise izakhamizi zeGwanda ukuphuma lamacebo okuzivikela ebugebengeni osebubhahile kulumango ubangelwa ngojegeja. Lokhu kuphuma emhlanganweni oqutshelwe emzini weSpitskop eGwanda izolo ngoba bekulilanga lokunanza ukuthula ele International Day of Peace. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance umfundisi uSenyisi Banda saqala ngokumbuza ukuthi umhlangano uhambe njani.
Umhlangano okuthokozelela njalo lokuphakamisa ilanga lokuthula uhambe kuhle ebesihlangana khona le local peace committee eGwanda eSpitskop njalo ke sihlangane lamapolisa abasebenzelana labo sahlangana lezakhamizi le council labaphathe i-council eGwanda kube isikhathi esihle sikhangele ilanga lokuthula elanamhlanje njalo ke besikhangele thina ukuthi leli langa nxa silikhangele into ekhanya siqakathekile yokuqiniswa njalo nokusebenzwa kwama-local peace committees ukusebenzwa kokwesakhiwo zokuhlanganelana kwabantu abamabandla abamapolisa abama-church council abama residents behlangana bese sifuna ukwenza sifuna ukwakha sihlanganele ukucabanga ukuthi kambe singakha kanjani ukuthula njalo sinanzelela ukuthi izinto ezihlupha abantu kumele zilungiswe khona phana at local level yikho kuncedayo kakhulu.
Kudaba lokuletha ukuthula esigabeni kuyini okukhulunyiweyo njalo ngasitshela ngamafitshane ukuthi zona izakhamizi bezivele zikhala ngani kulumanga.
Izakhamizi lezi zazi khala ngokuthi eSpitskop lapha eGwanda ngenxa yokuthi kulabantu abanengi abagebhi golide ababuya ke kuleli lokitshi bese kulokudlwa ngudlwa ngobuningi kakhulu omama bebebanjwa abantwana abavele esikolo abanye bebanjwa abantu bebengenelwe ezindlini njalo kulokugamulana ngamabhemba abanye abantu besifa abanye besiya ezibhedlela ngakho udubo belikhona ukuthi amapholisa abengekho akula police station kumbe base kuleyo ndawo ngakho kwaxoxiswana le council kwaxoxisana lamapholisa kwagcina kusiba lesinqumo ukuthi kayibe khona ipolice base. Ilanga lanamuhla bekuthokozelela ukuthi sokwatholakala umhlabathi sokwatholakala indawo njalo sokulungiselela ukuthi kwakhiwe kuyevulwa leyo police base ngakho bekuyi-commemoration enkulu kakhulu abantu be-local peace committee eGwanda siyabona ukuthi basebenzile ngoba besipholiseni bebekhona bekukhona be-council omeya bekukhona ama-councillors bekukhona njalo town clerk bekukhona njalo abameli uhulumende abe minister of health ngakho kwananzelele ukuthi ukuba khona kwe police station lokuyana okube yimpumelo ukukhankasa kwe local peace committee kuzanceda ke ukuthi kudede lokhu kuthaya kwabantu ukudla udla ngobe sebukhona ngakho siyathokoza ukuthi ngelanga leli le thokozelela international day of peace ama local peace committees njengale eGwanda ibe lempumelo esegcekeni njalo sinanzelela ukuthi abantu bayananzelela kakhulu singakhangela yena uPresident Mnangagwa usethe izinduna zibe yizo ezikhangela indaba yeground. Izinduna zingeke zasebenza zodwa kusho ukuthi zizabe zisebenza lawo nala ama-local peace committee abanjalo i-watchdog abanjalo njalo abe tiba njalo alezi zinto avela sikhuluma ukuthi nxa kutha udaba lweground luyalungiswa asikhangeleni lokhu lalokhu lalokhuyana njalo siyabona ukuthi baza kusebenza ke lezi nduna zabo kube yipart of ukuthi ama local or indigenous ways of ukulungisa indaba ze peace and lokulungisa ama conflicts ethu alungiseka lula at a very local level and the local peace iqhakathekile njalo ke sinazelele ukuthi ama local peace committee la abesebenza at provincial level asebenza le national peace and reconciliation commission so sithokozele ukuthi kule mpumelelo ezinhle ebekhona namhlanje
umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senhlanganiso ye Christian Alliance
lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC
okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abembi begolide abathathu bawele egodini elilamanzi ngemva kokuba ilele kade beniphezu kwalo lephukile kucatshangelwa ukuthi bengaba bebhubhile iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umholi wamapholisa esigabeni seMashonaland West uCommissioner Connelly Dube izolo ubotshiwe ngamapholisa ogatsha lweZac ngoba ubevimba ukucutshungulwa kwabanye bakhe abetheswa icala lokufumbathiswa okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
alibonani lonke basakazi bethu abaka studio 7 elisisakazela inhlelo ezinhle inhlelo ezifundisayo inhlelo ezibonisayo inhlelo ezivula ingqondo esikubona ngibe sembingelela labalaleli bethu bonke nje labacebisi bethu abalaleli abahlala besiba khona enhlelweni labo bekhuluma imbono yabo eminye ingencedisayo ekuboneni umbuzo wami ebengicela ukuthi ngiwubuze yilo othi wona ubaba uMagalela Mafa okhulume samzwa esichazela ngomqondisi okuyikho yena akuthandayo kumbe akufunayo yena esekhulile yikuthini abebuyela esidla ethola izimali kumbe akuphendlayo yikuthi abancane labo abantu bakhe abahambise esikolo babe yibo asebemphathisa ngoba lokhu okukhulunywa ngumqondisi ukhuluma ngokuthi abantwana besindebeleni labo abake bebe emsebenzini kanti vele nxa ukhangela indawo zonke khona lapha emathebeleleni uzwe ukuthi uyakhangela utholanise sekungani kumbe ukwesigaba selizwe ngendimi eziyabe zikhulunywa kubangelwa kuyini khona kulabantu abakhona sibale ngifanise njenge plum tree lapha engikhona ukuthi nxa ukhangele khona lapha kufanele ukuthi khonapha elokitshini lapha endlala khona kufanele ukuthi uzwe isikhalanga kodwa uzatholanisa ukuthi uzezwa ezinye indimi ezivele zingayisizo zibangelwa kuyini khonokho kumbe kubangelwa kuyini kibo kuyinto enhle yini kumbe bakulungisa njani indlela yabo ukuthi beze beyilungise nxa kuyikuthi umqondisi esethe wakubona indlela eyiyo engakhulula abantu besigaba ukuthi labo beke beziswe besendaweni yabo okuyikho okuvele okulwiswayo kuyini ngaphandle kokuthi laba abakulwisayo bevele bezifunela ukuthi bezisuthele bona ngoba injongo kamqondisi ikliye iyezwakala kungakhathalekile kubo bona laba abakhangela ukuthi kesa kuzama kwasuka kwathi kwasuka kwathi akuha ngihambelani lokhu kamakhuphe kona lokhu. Ngiyabonga.
Ngicela ukubonga kuStudio 7. Ngicela ukubonga kuStudio 7 ngomlilo okhuluma lapha eJohannesburg. Ngicela ukuthi sibonge laphana ku-MRP. Sibonge laphana e-NRZ umsebenzi abawenzile. Umsebenzi abawenzileyo. Umsebenzi kahle, umsebenzi omuhle makomrade. Siyabonga, siyabonga, siyabonga. Sibize. Kumele baphume. Abangasibo bakamthwakazi lathi sithole imisebenzi, sithole imisebenzi, sayifuna imisebenzi sivila lathi siyahlupheka, kanti kuyaze kube nini, kuyaze kube nini. Sibonge lapho kubasakazi kwe-Studio 7, mbonge ngumlilo lami, ngiyasicelela njengathi lingayidlala i-audio yami. Awu, kuyaze kube nini, sihlupheka kuze kufike enye 4 years ukuthi kumele sihlale 84 years singasebenzi. Awu, sikange sabulala abanye, thina sabulala abanye kodwa kulomhlaba sabulala abanye. UNkulunkulu ngowethu sonke, akaphuzi jwala. Ngeke uhlangane naye edakiwe esitaradeni, kodwa ngelinye ilanga ngowethu sonke elathi uzasikhulula phezulu. Sibonge.
Salibonani bothungameli Nkomo labo Kids Dube. Angazi ngibe izobalwa i-audio yami, angazi ngibe liyawavula wonke athunyelwa ngabantu kumbe liyaselekta kuphela. Bengithi imali ingabala le audio noma ingafundwanga emsakazweni noma ifundiwe, kodwa nginombuzo ke ngomthwakazi. Umthwakazi ukuthi i-political party kumbe i-group yabomthwakazi abafuna ukuquma iZimbabwe bezimele bengumthwakazi kumbe i-political party. Nxa kuyi-political party, nxa imthwakazi ingathatha umbuso izowayenza namashona, izowathiya phandle kumbe bazoquma ilizwe bebathiye phandle kumbe bazoyenza kanjani. Okunye futhi engikubuzayo ukuthi nxa bengathatha umthwakazi, umthwakazi ungathatha wonke imathebelelendi kube ngama MPs kumbe ama councillors awomthwakazi, kodwa besilekile ukuthatha ilizwe u-president wemthwakazi sile ukuthatha ilizwe, bazoyenza kanjani? Bazobala yiphi agenda ukuthi mbe bazophuma ilizwe ngakho khona lokhu ukuthi bazothatha ama MPs ama councillors emthwakazi kumbe bazoyenza kanjani? Besichazisele ukuthi uhlelo lwabo kade ngalokuquma ilizwe kumbe i-political party. Ngiyabonga.
Yebo, salibonani, salibonani Studio 7. Njengani, njani masakazi bodumo? Hayi, mina ngingumqondisi Mtemandi usuke kule Nkayi. Ngithi ngithanda ukukhomenta nami nje ngifake umbono wami la ku-Studio 7, mhlawumbe ngavakala nambono wami. Eyi, kunala bantu abakhomenta bechayeka mhlawumbe Mthwakazi, abantu bezana, abantu be-MDC. Abantu be-MDC akunanto abangasenzela yona, abantu bezana kunanto abangasenzela yona. Yathi umuntu ethi ephetha kutshela ukuthi i-bygone is to bygone is a bygone, uyabesho ukuthini lo muntu? Yena ebe esazi ukuthi izandla zakhe zingcolile, kusho ukuthini lo muntu? Uphinde wena umthathe umenze umuntu ongawukhokhela, ukhokhela ngaliphi lo muntu engakuthandi? Uma umuntu ezokubiza ukuthi wena ulihu, ube sewuzitshela ukuthi lo muntu uzomvotela umfake embusweni, ucabanga ukuthi lo muntu yini into angakwenzela yona? Ubuye abantu be-MDC omagalela mafa laba bakhuluma nje kanje kunje, kuningi nje into abazenzile. Nakho umakhuphe wacishe wafela endlini isiso, kodwa uzomunye umuntu esithi yena ulandeli MDC Alliance. Cabanga lo muntu uzokuthanda, uthanda ngaliphi lo muntu? Khona vele ngeyiphi iphathi oyibona iphathi naba vice president abayi-3 ku-leadership yabo nje ku-president, sibe nabantu abayi-4 abaphethe. Then kolu hlangothi lwakithi uthole ukuthi kunomuntu oyi-1 yena ungunamba bani kwabo ba-vice president? Then wale usithi lo muntu uyakuthanda, ukuthanda ngaliphi? Yini into engakwenzela ayikho. So abantu bakithi mabavula amehlo bahlakanipha, abahlakanipha abantu bakuthi baye kuwulanda, baye kuwusetshenziswa, basetshenziswa nje abantu bakuthi kungenanto abazoyithola. Buka manje uBulawayo ukuphuza amanzi angcolile, isiweji yodwa yonke le ndawo. Yini enza bengalungisi? Ngoba abanandaba nabantu bakuthi, kuthiwa vele mabafe. Angisikele ngoba it's been record even noma kudabe sithi abantu bakuthi abafundanga. So lowo muntu othe abantu babuda bafundana ucabanga ukuthi elobandla yini into ezokwenzela yona ogawule laba babhizi bakhamisile bahamba bekhuluma udodi njengabantu bakuthi yini into abayitholayo bona bayanda basuthi abantu bakuthi bayalamba bona uchuma abo zinkokheli bani ezingakwazi ukulwela abantu bakubo khona mbuzo bani abake bawethule ephalamende ngendaba yegugurawundi ngaphandle kokubana nje baye begxeka besithi abantu bakuthi bathule balalele lowo dodi uRichard Moyona babathanga abantu bakuthi kodwa babhizi bamba bathathela abantu bakuthi amafulazi yothi inkokheli inkokheli bani engudodi kanjalo ngoba ngudodi le nkokheli bani njalo engakwazi ukulwela abantu bakubo ibhizi bamba ithathela abantu bakuwo amapulazi kodwa ithi inkokheli imele labo bantu ubheke umgwaqo esuka nje enkayi ubulawayo nkayi irod uthi ubole kanjani osithembile nyani ube yi-MP phayana kula ngisho negama eliyi-one wakwalikhuluma ngomgwaqo loya kodwa uthi ngumuntu olwela abantu bakuthi ubalwela ngalipha abantu bakuthi umgwaqo ubolile unjeya khona vele yena uzalwa kuphi nalo sithembile angiqondi nokuba nozalwa enkayi ngoba enkayi ngendlela eyiyona kodwa uthi ungummeli wenkayi ngeyiphi i-development aseke wayizisa enkayi abantu bakithi abayibonayo ukuthi kune-development eyenzekayo enkayi abantu bakuthi abavuka bahlakanipha abantu bakuthi bayeke ukulalelana nododi lwabo wabazane ne-NDC udodi lo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli wakwele Zambia uMnumzana Hakainde Hichilema wamukele ngokuthaba umbiko kamongameli Joe Biden awethulele umbuthano we-United Nations General Assembly izolo. UBiden uncome abasakhulayo bakwele Zambia ngokuvota ngobuningi, wathi lokhu kutshengisa ukuthi abasakhulayo balawo amandla ukuzisusa ebunzimeni ngokuvota. UHichilema elova enkundleni yeTwitter uthe amazwi kaBiden ayajabulisa kakhulu ngalesi sikhathi ngoba ilizwe lakhe lidinga ubungani lamazwe awentshonalanga ukuvuselela umnotho welizwe obusuchaphaziwe ikungethembeki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Raphael Mthombeni.
Ye baba Gandhi, mina mbona ngathi sibili into le eZambia ibe yinto ephose sibili kungathi ngabe ama-Afrika wonke ayakopa khona phana eZambia. Into eZambia yenzakale kuhle kakhulu ukuthi kusukela one ukampeyina kwakhona besalungiselela ukhetho, two ukuvikelwa kwalo ukhetho lokhona, three ukuthi umongameli lo obekhona ehle esihlalweni laye. Siyambonga kakhulu, mnambona ngathi uweze kuhle kakhulu uLungu ukuthi khona avume ukwehlulwa ukuthi hayi abantu sebekhulumile. Nxa abantu sebekhulumile yikho lokho kukhulunywe ngabantu. Into eZambia iyancomeka sibili kakhulu engethemba ukuthi sikhangelela ukuthi khonokhu akutshoyo uBiden kuguquke kube luncedo olungayafinyelela ebantwini beZambia. Thina singathokoza kakhulu ukubona ilizwe elingumakhelwana liphumelela lisiya phambili ngenxa yokwenza kuhle okuncomekayo emhlabeni. Kuyafanela sibe ukuthi amazwe wonke ngabe ayafunda khona laphana isenzakalo lesi esenzakele eZambia. Siyasiphakamisa kakhulu kakhulu kakhulu. Kuyadanisa kwesinye isikhathi ukubona ubukhokheli obuhlala bungatshintshi, kuhlala lokho kunjalo, kulokho kubhodiswana, kungaphuma uJohn kungena uSemu, kuphuma uSemu kungena uJohn, kungaphuma uJohn kungena uJames, kuphuma uJames. Hayi, uyazi kuyadinisa kabi baba Gandhi konoko kuyathokoza ukubona ama president ejintana omyela yaka eplazini lakha ehlala abukela inkomo zakhe
umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kwele Melika ngakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo ukwengezelelwa kwemigoqo ye-lockdown ngamanye njalo amaviki amabili kusolwa ngabanye inhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende ngokususa abantu endaweni abahlala kuzo ukwenzela ukuqhuba inhlelo zakhe silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.